Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ngiyala ku Studio 7 ngesonto mhla ka 28 kuMbimbitho 2021 ngoKipstube. Endabeni zethu namhlanje, ele India linika ilizwe leZimbabwe amajekiseni okuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Those who cannot be vaccinated, such as young children and those who are very ill, for example,
ukuba bahlatshwe okufana labantwana abancinyane lalabo abagula kakhulu bathembele kwabanye ukuba balihlatshwe leli jekiseni.
Kodwa lokhu abanye bethandabuza ukusetshenziswa kwamajekiseni la. Uyakhala omunye wabalandeli bebandla leMthwakazi Republican Party wadutshulwa ngamapholisa.
It was pointless ukuthi ngiyesibhedlela sikahulumende siyacela ukwelashwa ngoba babezangifuna incwadi yamapholisa oyiwona la amapholisa angidubulileyo.
Iqembu le-Highlanders Football Club selikhethe umgcinisihlalo omutsha. Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inizwe leZimbabwe likhangelwe ukuthi kusasa liza kwamukela amajekiseni ecovaccine awukuvikela abantu kumkhuhlane we-COVID-19 eliwanikwe ngele-India. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Iphephandaba leHerald libika ukuthi amajekiseni la aziinkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75,000 azakwamukelwa yiziphathamandla zikahulumende. Amajekiseni la azasetshenziswa kanye le-Sinopharm le-Sinovac atholakala kwele-China. Umongameli Emerson Mnangagwa usanda kuhlatshwa ijekiseni ye-Sinovac phansi kwehlandla lesibili lohlelo lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 osubulele abantu abedlula inkulungwane lengxenye 1519 eZimbabwe. Udokotela Agnes Mahomba okhokhela uhlelo lokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ehofisini kamongameli usanda kwethula umbiko okhuthaza abantu ukuba behlatshwe amajekiseni avuselela amasotsha omzimba alakho ukulwisana legciwane le-coronavirus.
Those who cannot be vaccinated, such as young children and those who are very ill,
ukuba bahlatshwe okufana labantu bantwana abancinyane lalabo abagula kakhulu bathembele kwabanye ukuba balihlatshwe leli jekiseni. Ngenye indlela sithi nxa kungaba labantu abaningi abalihlatshwe leli jekiseni, kwenza labo bantu bakuleyo ndawo babe ngabavikelekileyo. Kuyilaba bantu abalihlatshiweyo leli jekiseni abalondoloza labo abangazange balihlatshwe. Yanini hlatshwa leli jekiseni ukwenzela ukuthi kungabi yithi kuphela esivikelekileyo kulo mkhuhlane. Sibone ukuthi bavikelekile lalabo abanye bethu abangasoze benelise ukuhlatshwa.
Those that cannot be vaccinated.
Usikhwica mfundo elophisi Banda, umqondisi wenkampani yeGama Medical Laboratories, uyakusekela okwethulwa ngudokotela Mahomva.
Kade ngisebenzi imzekeliso wesando. Isando sibe sithanga sisibhikile. Ungabe ubekele izibhikile njalo nje, sisagcina sesingani, siyabheca, siyabhenda. Le virus injalo iyabitshaya umuntu. Umuntu laye elokuvikela kuvikela ngakho. Angazivikela ngendlela azivikela ngayo, uyakwanisa ukuyithundubeza i-virus kumbe njalo ayenze ibe bukhali. Yikho lokho esikuthi ngama-mutations. Nxa ama-virus emaningi phakathi kwabantu, ama-chances e-mutation lawo ayanda.
Kodwa kulabanye abantu abalokhe bethandabuza indlela abantu abahlatshwa ngayo amajekiseni, besithi uhulumende kungani kaphumele egcekeni ngokusetshenziswa kwamajekiseni okuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Omunye wabo ngumnumzana Godnose Masuku.
Lokhu kuzenzela labo adilwe ngani abanaqiniso layo le vaccine ukuthi labo baze phambili bazohlatshwa esingathi confidence kuma citizens ahlatshwe lawo ejekiseni le elevaccine evikela umkhuhlane wecorona.
Uhlangothi lwezempila kahle lubika ukuthi abantu asebehlatshwe amajekiseni okuvuselela amasotsha omzimba okulwisana legciwane le-COVID-19 bedlula inkulungwane ezingamachumi ayisithupha lanhlanu 65,466 elizweni lonke jikelele. Luthi kusukela ngombimbitho onyakenye sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lasithupha 36,818 asebetholakale bele-COVID-19 kwaphepha abedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amathathu 34,466. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Amapolisa aqhubekela phambili ebopha abalandeli bebandla le-MTC Alliance enza imhlangano endaweni ezithiyeneyo. Enza lokhu ibandla le-ZANU PF liqoqa imihlangano ezabelweni zonke zelizwe. Amapolisa asanda kubopha abalandeli bebandla le-MTC Alliance Maswingo, Mashonaland West kanye le-Harare ebethesa amacala okwephula iziqondiso zohlelo lokuvalelwa kwabantu ezindlini one-COVID-19 lockdown. Lokhu kusolwa ngumanyana wezwekazi le-European Union owethule umbiko namhla enkundleni ye-Twitter othi kukhanya engani imithetho eZimbabwe isetshenziswa ekuncindezeleni uzulu. Ilizwe leMelika linombono ofanayo. Umnumzana Ned Price, isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana namanye amazwe, uthi akumelanga ibandla le-ZANU-PF lisebenzise imithetho ngendlela eveza sobala ukuthi lifuna ukuncindezela uzulu. Kodwa umnumzana Kazembe Kazembe, ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho, uthi kungamanga ukuthi basebenzisa imithetho ngendlela encindezela ababandla aphikisayo. Umnumzana Simon Khayamoyo, isikhulumeli sebandla le-ZANU-PF, uthi bakhuluma abangawaziyo abantu bakwele Melika kanye le-European Union. Kusenjalo uyakhala umnumzana Khethani Nxeba Ndlovu, olilunga leMthwakazi Republic Party, wathuthulwa phandle kwenkamba yamapolisa yakobulawayo ngesikhathi bedinga umkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo okwakuthiwa ubothiwe.
Mina ngadubuleka ngemva kwedolo elilokhu eliqhubeka livuvuka kuyimanje. Abaningi abaziwa ngcono bacabangela ukuthi ngabe kulo hlamvu i-live bullet ngaphakathi. So then esithendeni ngadubuleka ngokunye engithe ma ngibangula ngathola ama-pieces of metals okunjengalokhu kutholwe ngaphanye nje abanye abangufula ababadubulekayo.
Welatshiwe yini kumbe isibhedlela siyalile ukuwelapha?
It was pointless ukuthi ngiye esibhedlela sikahulumende ngisiyacela ukwelatshwa ngoba babezangifuna incwadi yamapholisa oyiwona lawa amapholisa angidubulileyo. Sengikwanisileyo ukukhipha ngokusesithendeni lokusengalweni okungama-pieces of metals okukhitshwe ngabanye abaningi esingakwaziyo lathi ukuthi kuyini. Ngikhangelele ukuya kudokotela ongeye kumele angihlole ikakhulukazi edolweni lapho engilimale khona kakhulu. Ibandla lami lingcedisile leMthwakazi Republic Party ukuthi lingitholele udokotela. Kuyiqiniso ukuthi khona kwagcina sekujikijelwana ngezitina ngoba amalunga ethu ayengeke abukele indlela esasiphethwe ngayo, isihluku esasiphethwe ngayo ngamapholisa esihudule esikhiphela phandle. Lesithi imibuzo esiyibuzayo ayizwakali. Uzo esasiwubuzile ukuthi emapholiseni kuvelaphi ukuthi basilande ezindlini thina singasibantu ababalekayo. Ngabe ukusilande ezindlini sokungimzamo yokuthi basifuqele ukuthi size sicine siyohlala egangeni yini? Phela umuntu nxa uzomlanda endlini la ahlala khona akala option except to fight back.
Lo ngumnumzana Khethani Nxeba Ndlovu, umsekeli webandla leMthwakazi Republic Party obekhuluma le-Studio 7. Kasenelisanga ukhuluma lo-Senior Assistant Commissioner Paul Nyati, isikhulumeli samapholisa ngodaba lolu ngenxa yokuthi ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Kodwa amapholisa akayabika ukuthi abantu beMthwakazi Republic Party bayenza udlakela olumangalisayo phandle kwebulawayo Central Police Station.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku-shortwave.
Bazondile abaqothwa kudalela eParliamente abathi ibandla le-ZANU-PF liphetha ukungezwani kumabandla aphikisayo akuqela ele-MDCT, People's Democratic Party lamanye. umnumzana kucakaphulu osanda kususwa kudala lephalamende libandla elikhokhelwa ngunkosikazi Lucia Mativenga uthi kaziwa umnumzana Benjamin Luganda wacela usomlomo wedala leli ukuba abike ukuthi ele-PDP selifuna kususwe yena labanye bakhe. Uphulu uthi ibandla le-ZANU-PF yilo eliphehla konke lokhu.
Ibo labo Mativenga la yena lo umabhala incwadi was a candidate emaswini under the National People's Rainbow Coalition. Kodwa namhla uyavuka abhale incwadi athi yena userikhola abantu be-PDP ungu-Secretary General we-party kabithi. U-speaker laye athatha incwadi leyana ayibale arikhole you know ama-members of parliament. And u-speaker wayetsheliwe ngoba i-attempt leyo ingaso attempt yakhe yokuqala. Weseke wakwenza wazama ukurikhola amakhansela. U-speaker wabhalela incwadi watshelwa ukuthi u-SG wethu ngubani. Lo muntu osirikholayo is not our member, u-speaker uyakwazi.
I-ZANU-PF ilawo amandla ngoba iphethe lesami situlo esokudecide ukuthi into le zingayisebenzisa. Ilamandla abalamandla abangawasebenzisa lokuwa abuse. And in this case, it's a man that is abusing.
Kodwa umnumzana Nqobezitha Khumalo, isikhulumeli sebandla le-PDP uthi kumele uphulu umnumzana Tendai Bhidi labanye abasanda kususwa edala lephalamende bavume ukuthi bephula isisekelo sombuso webandla leli.
Ilungela ukuthi bakhulume njalo, kodwa noma i-court yokwazi yenza i-ruling naleyo ukuthi bona akasiwo malunga e-PDP ngoba i-constitution yethu ikhuluma sokala ukuthi umuntu angasupporta elinye ibandla ngaseyilo lunga le-PDP. Lokho kukhona i-constitution yethu laba bayakwazi ngoba sabhala sisonke.
Umnumzana Eliphas Mashaba okubandla le-ZANU-PF uthi ngabanasandla kulokhu okwenzakala kumabandla aphikisayo.
Kanti kulani kanti ujilinga kanti sivumelane kanti kuripotwa nxa into zenu siqondile indaba lingahambi libuyele ekhothi liyebuyelana ekhothi liyedisana ekhothi khona ngale ukuthi athi nasesirikhwelwe kubi njalo sibona zathi ZANU-PF yiyo enjani eyenza ukuthi sizwe and nethemba ukuthi ujudge will throw that case away mbuza lihleka ubula ukuthi kanti nxa usilwa lo mfazi wakho endlini yakho yokuthenya indoda ngomnye umama ngiyuphose ukuthi lile akulani lathi it's because lonke livele we are a creation of falsehood. We are a creation of people who had no agenda, a creation yamakhiwa. We have no legal right or legal sense. You are not cause which I want to recall. What for? Kabilani lako, selfing ekola bashla kona mamiti nzabo. And jalo, we are not there. This is my party to run a janama pata. We are very comfortable. Tina so far, nganga pambanisi. Sile wani muntu esamrikholayo ukhila ngezidlela laye azibonayo ethesiswa yiphathi. Otherwise we still command two-thirds majority in parliament hathi abake besishiye.
Umnumzana Edwin Ndlovu okubandla le-MDC Alliance uthi akulancedo ukuyaphanyeka lokhu emthethwandaba.
Ubukhokheli bukaNelson Chamisa bayabe sisaba kumangalisa bafuna kube yi-one pass. Umashaba uthi sihambe ekhothi kambe singahamba ke silande esilwane sisikhangele ikhothi yezimbabwe isetadelwe yikho phela yiyo yanika iZANU-PF umbuso yathi ngagwa uwinile kodwa izeki ya-announce ama-results amathathu atshiyeneyo kuye ekhothi vele yiuphitha isikhathi iZANU-PF ikhethe ikhothi ikhethe i-army ikhethe bonke ama-security forces.
Elemilika lalo lithi ukuxotshwa kwamalunga edala lephalamende kwenziwa libandla le-ZANU-PF elingafuni abantu abaliphikisayo eZimbabwe. Singawangeni kwisigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abaningi abasebenza kwezempilakahle kule Melika abadabuka kuzwekazi le-Asia sebebandlululwa ngabanye abamhlophe abacabangela ukuthi yibo abayenza kube le-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Inkampani ye-Facebook isivimbe ukwethulwa kwembiko kamnumzana Nicolas Maduro, umongameli wakwele-Venezuela okuthiwa ukhuluma amanga aluhlaza tshoko enkundleni le ngomkhuhlane we-COVID-19. Uthiwa wethule ividiyo eveza ukuba sokulomuthi owelapha iCOVID-19. Isibhedlela seJohns Hopkins University City sebedlula izigidi ezilikhulu 126 million asebehlolwe batholakala beleCOVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Unani leli isibhedlela lesi sithi sokubhubhe abafika phose izigidi ezintathu 2.8 million. Ithalo lamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla siyalubuyelela udaba lokuncitshwa kwenduna yakogodlwayo uvezi Madula Mafu isicoco seqhawe lelizwe. Sicoca lenkokeli yomdabuko uFelix Mhlandlama Ngwendiweni.
Indaba le yobuqhawe Heroes Acre kuba yihero i-national hero. Kwakufuza ukuthi noma ulandela party iphi nxa kwakuvela ukuthi hayi usebenzile wenza lokhu lalokhu lalokhu ungene khona phana lakho kube le independent singathi committee ekhona engahluza konke lonke ukuthi hayi lwana kufanele angene lwana kufanele kangene manje iphutha la angena ngenxa ukuthi indaba leyi bahle bayigoqa bayifaka ku-Politburo.
Kuyinongaqondanga ngokuba udaba lolu lubandile idale le-ZANU-PF Politburo.
I-Politburo yona ibiza i-Party 1 that's ZANU-PF kuphela. Asoze ungene ku-Politburo nxa uvela ku-ZAPU, nxa uvela ku-MDC, nxa uvela ngaphi ngaphi, uthi namhlanje sizama ukucungulula uGodlwayo uMathayi uthi simnikeze isicoco lesi. Awungeni ku-Politburo. Yiko ke nxa usulandela indaba leyi igobe khona phana yahle yangena yathi hayi indaba yesicoco isindaba yepolitik isindaba yepolitik nxa isindaba yepolitik wena ongekho kuqebuleli noma usebenze kanjani asoze uthole isicoco lesiyana. Yiko ngiyitshayelela phansi ukuthi Mahlabezulu Mandebele nganeno nganeno ngento leyi ngoba yagoba ekuqaliseni umuntu esimaze uGodlwayo uMathayi khona phana siyakwazi ukuthi liqhawe ukuthi abamnikanga isicoco akuvali ukuthi umdladla angatshaya ihlombe agiye ngaye ngenxa ukuthi ilokhiyana kwagoba ekuqaliseni lami nginje ngangizazonda kakhulu ukuthi hayi Mathayi singakunika isicoco lesi nxa uzalala ku-Heroes Acre. Umdladla waza ancifa ancife ancife ancife. Ubuqhawe akudingi ukuthi ye ngiliqhawe ngenxa sengivume ukulala ku-Heroes Acre. Hayi, uliqhawe jikilili.
Pho-ke kumele nxa kusiya phambili abantu benzeni.
Kwamaqhawe bawadube kumele kuphume ku-Politburo, kumele kuphume kuhulumente, kumele nxa siqiniso kumele sibumbe into efiswe ngabantu abantu laba abazakhethwa ukuthi hayi yini committee elithize elingabambanga hlangothi elingangenanga kupolitik liseceleni engxenye amakhosi athize abafundisi othize obani bani totally separate from i-politics yonke kwenza ukuthi kube yibo abahluzayo ngoba sokusobala ukuthi laba ama-politics behlulekile Dube behlulekile
udaba lethuluma lapha namuhla sesixoxa lenkokeli yomdabuko uFelix Mhlandlama Ngwendiweni. Asikhangane ni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi.
Ikuhlangana njalo hlobo zinkosi ezithandekileyo ngolunye usuku njalo lapho esabelana khona ilizwi lenkosi zizama ukubana siphakamise imiphefumulo yabadangileyo. Kuleliya iviki ngathi mina siza kuqhubeka silalela sisizwa sikhumbuzana sixoxisana ngamazwi akhulume inkosi uDavida owayengasweli lutho ekhomba ngophakathi mpela mpela esenzelwa konke engabe yini ayifuna babemenzela kodwa wasenanzelela ukubana lanqayila wamabutho eyinkosi esenza konke esenzelwa konke izifiso zakhe zonke zenyama zigcwaliseka wabona ubana ekugcineni uNkulunkulu uJehova nguye ongumlondolozi wakhe. Kodwa ke namhlanje lapha nxa siyaqhubeka naleli lizwi sizabona ubana evesini lika 7 ukuthi uJehova uya kukulondoloza ebubini bonke. Sihlobo zenkosi ezithathekileyo. Ilizwe ligcwele ububi, ilizwe lonakele, abantu abasathembani, ubutsotsi, inkohlakalo, ukwenza zonke izinto ezikhohlakele ezimbi zikhona phakathi kwesizwe. Ngiyake ngithi ke nxa ngihambele ezibhedlela bakhona abagula imikhuhlane abayigula nje imikhuhlane. Kodwa ngingahambela esibhedlela kunsukwana esanda kwedlula ngafica elinye ijaha elalizihambela lisuka lapho elalithekelele khona siyalapha elihlala khona balenza lokhu abakwenza indoda leyana esibala ngayo yomsamariya olungileyo. Abantu kabasalunganga, abantu sebesesabisa, abantu sebeyizilwane. Xa uhamba phakathi komango kungangcono ubone ubabhemi, kungangcono ubone imvumbi imbuzi kumbe yona impala, kungcono ulokuhlana lo muntu ngoba abantu sebegalula ebubini. Abanye bagalula ebubini ubabona ukuthi impela bahamba imota ezinhle ezinkulu balezikhundla ezisabekayo kodwa banuka ububi. Ububi buphuma emlonyeni wabo lenqondweni zabo. Bangashaya amathayila amasudu, omama bashaya izigedi lemicelekiso yonke etshiyeneyo kodwa konke lokho bezama ukuvala ububi obungaphakathi ngobana into engaphandle iyabonakala futhi iyakhohlisa kodwa into engaphakathi komuntu yibo ububi obedlula bonke ububi ngobana inhliziyo yo ingaphakathi kayibonakali kodwa izenzo lamazwi alowo owenza ububi kuyazikhanyela nje. Abanye ngikhuluma kunjenje ngabakhulumisani labanye abantu, abanye abantu kunjenje izandla zabo zithonta igazi labanye abantu. Nxa ngithi kuthonta igazi angithi kubulala bulali kodwa sibangela ukubana abantu abaningi nxa ububi esiyibobona abantu bangahlaliseki. Yikho sidinga ukuncedwa uJehova kubana silondoloze ebubini lobesibubonayo. Bunengi ububi esibubonayo, sesizitshala imikhuhlane sikhangelele ukubana labo abanye abasikhangeleyo kubana siphile bona bazicabangela bona bodwa ngobana inhliziyo zabo zigcwele ububi. Abantwana balalela abazali, abazali labo abanye balihlazo phambi kwabantwana ngenxa yobubi lobo abantu asebexubha ngabe ekuseni batshone ngabo bavukisane ngabo ngoba beleli besebubini lobo abalabo. Inhliziyo zethu kazigezeke kodwa ke sithi nxa sizama ukuzigeza sizithwale zonke izinto lezi zise uJehova ubana silondoloze ebubini. UNkulunkulu kasilondoloze ebubini emndenini yethu. Asikhulekeni Baba Thixo, silondoloze ebubini ngobana lobu bubi buyasigalulisa. Sengathi ngamandla akho usikhuphe kulobu bubi ngokusilondoloza. Fela manje uzobona phakathi. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Yebo 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 zulukanda bamthwakazo mohle Zimbabwe omohle ngiyalibengelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMike Gove namhla kuhlelo sihlolisisa indaba yeJackson leSinopharm elisetshenziswa elizweni ukuvikela iCovid-19 kuhlelo silothando lwenkosi inkomo owenhlanganiso yeIM for Bulawayo Fighting COVID-19 siphinde siqoqe njalo labalandeli bomsakazo weStudio 7 abaphila kwele South Africa Witness Mpofu kanye lobutho lezincini kwele South Africa zulukandaba kulabantu abedlula 52,600 asebelahlekelwe ngumphefumulo ngenxa yaleli gcikwane sisaqala ngokuzwa umbono kaThando lwenkosi ngalolu daba Thando ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela umbono wakho
ngicabangela ukuthi abantu abaningi abazisisi ukuthi kandlele iCovid-19 kuyini okokuqala then okwesibili abantu abaningi vele abazisisi ukuthi kanti ivaccine leyi isebenza njani njengoba ivela khona eChina babuza abantu abaningi ukuthi vaccine leyi isebenza njani yizo ezinye izinto ezenza ukuthi abantu babe lokuthikaza nxa sikhuluma ngokuthi hayi nansi ivaccine bantu asithatheni ivaccine sizivikele emkhuhlaneni lo we-COVID-19
ngombono wakho kuyini okumele kwenziwe elizweni ukuze abantu bakwamukele leli Jackson ngobuningi babo
okumele sikwenze ukuthi kumele sikhulumisaneni kabanzi ngale vaccine leyi ngazethi i-government yethu isike yakhuluma ngokuthi hayi kumele intathele izindaba zihlonyise ukuthi khona zizanelise ukuthi zibhale indaba kakuhle kabanzi uze abantu bazwisise nge-vaccine okuqakatheke kakhulu ukuthi khona abantu bathole i-information ecacayo singayenza njalo abantu bazayizwisisa i-vaccine sikhumbule phela ukuthi asiqale eZimbabwe ngokuvaccinate asilabo abantwana bayavaccinatewa every other day bayavaccinatewa abantwana measles bayavaccinatewa kupolio namuhla sesikhuluma nge-vaccination ye-COVID-19
Hayi siyakuzwa Nkomo siyabonga ngokungena kuhlelo hothi sizwe imibono yabanye ngalolu daba sizwe nombono kaMnumzana uWitness Mpofu isalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa
leli Jackson abantu abaningi nje hayi banqaba nje ukuthi bethathe leli Jackson ngenxa yalama theories lawa ama theories amaningi la suke ebantwini abaningi ngoba abanye bayathatha nje lawa imigomo leyo kodwa hayi mina kumanje angayithathi le migomo leyo siredi nje ukuthi ma kungathiwa ngiyithathe
oso wena uyakhuthaza abantu ukuthi bathathe
ya ya into engayikhuthaza ukuthi abantu abakhululeke ukuthi beyithathe leyo mgomo sithole ukuthi sivikeleke nje kuleli ubhubhane lo prevention is better than cure ngoba leyo mkhuhlane lo is real COVID-19 is real uyabulala esesikhozi umkhuhlane okhona nje kumanje and yinkinga enkulu esibhekane nayo
yebo-ke zulukantaba liyamuzwa uWitness Mpofu umpofu khanya ngani uyasekela okushiwo nguThando ngendaba yokufundisa uZulu ngaleli Jackson esithi kuyinto eqakathekile kakhulu sigqiba uhlelo lolu two ezilukandaba asizweni umbono ka butholezwe ngicene
eqinisweni ukuthi nje abantu abazange banikeze ulwazi ngokugcweleyo nge-vaccine ngesikhathi isiza so yikho abantu uthola ngani ukuthi abanama-doubts funeka ukuthi abantu bona banjani bafundiswe bakwanise ukuyemukela ngoba uma sesizwa bathi le vaccine iyasebenza iyabasebenzela kwamanye amazwe laba sebeyithole khona
hhayi siyabonga butholezwi ngokungena kuhlelo zulukanti abasesifikile emaphethelweni ohlelo lwanamhlanje asidibaneni kuhlelo Livestock the Connection ngolwesibili lapho siqhubekela phambili sihlolisisa lolu daba ake zulukandaba isikhathi sesesidlungu mangoyi olebalulisayo ngenjabulo igama lami nguMike Gove mthakazi omuhle Zimbabwe omuhle bye bye
siyabonga Mike Gove Wezemidlalo uJohn Fox Banda usomabhizimusi wakobulawayo usekhethwe ukuba ngumgcinisihlalo weHighlanders Football Club. Ukhethwe namhlanje kukhetho olwenzelwe eHighlanders Football Club House. Unqobe umnumzana Kenneth Mhlophe obebambe isikhundla lesi okwesikhatshana. Omunye okhethiweyo ukuba engene ku-executive iHighlanders Football Club ngumgcini Mafu osengu-committee member kuzokuya-ke unobhala jikelele. Umoken Dube usibanda ubonge kakhulu abantu abamvoteleyo lalabo athi abamvotelanga esithi yena uvele uzimisele usebenzela iqembu leHighlanders Football Club So hathi ukuhlelo lwamhlanje wathi sangele ebesilazo. Ele India linika ilizwe leZimbabwe ama Jackson okuvimba umemetheka kwegciwane leCOVID-19. Kodwa lokho kulabanye abantu abathathi navuza ukusetshenziswa kwama Jackson la. Uyakhala omunye wabalandeli bebandla leMthwakazi Republican Party wadutshulwa ngamapolisa. Iqembu leHighlanders Football Club selikhethe umgcini sihlalo omutsha. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa ngenjabulo nguGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.